ISAC, your SET Chapter 12 institution, an independent institution, and ama elections as Zimbabwe. It's a declare, look at Osborne, ama winner. So, emthethweni yikho ukhona ngaphandle futhi kube lo munye umthetho kumbe i-court order etshintsha khonokho sokwenzakele. I-court order leyo kuyasophuza ukuthi lo hononayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi phambi kwenkantolo eZimbabwe kule nto okuthiwa yi-electoral act le constitution ye egavena ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo osadik labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwens kuphela, even though incedisa amaZimbabwens, but abanye laba abaphandle babe funa ukubona ukuthi into leyi yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, nxa kungena court order, umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguyo ongumongameli and bonke kufuze babe sworn in.
Umthethwandaba kuphela onganquma lokho, njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC eliyilo eliphikisa impumela yokhetho likuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo.
Politics is a little bit the government of national unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political settlement. Into enza kuyibalekela ukuthi sithi yi-court kuphela. Kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho. But one of those in a constitutional democracy, yi-court. Wawukhuluma ukuthi abantu babe intimidated ukufaka ubufakazi. Wawukhuluma ukuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokufaka ubufakazi. Nga usithi no, inamba lezi aziphumi ngendlela, faka i-V11, faka i-V23.
Ngezinye indlela ukhetho lungaguqulwa ngobunye ubufakazi obungasibo ma-V11 kuphela.
Ye, nga ukhangele static preliminary report, which is being echoed again by the opposition in CCC, is that ama courts eZimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court a compromise? Nga ngiyi, CCC, nga hamba jane, kubate kutuwa i-compromise. So, yuko lapa kubale problem kona. So there are multiplicity of factors that come into form. That's why I wanna so we are my elders, so we need my negotiations here and there. Not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yiSADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwanda.
Well, bakhuluma ngento ekade isenzakale eZimbabwe. So abantu bona banayo babangahamba emthethwanda. Abantu laba phela kabakhulumi ngento abayizwileyo, bathi bakubonile. Ngisho kade bengama-observers, bathi bakubonile kusenzakale. So yinto ezingahanjiswa emthethwanda. But now, nxa wakhangela i-position ethethwe yi-CCC ngeyokuthi sizakuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why ngithi khona songifuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabweans they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZac emthethwandaba, solungaphi lolu daba?
Kuneendaba ezimbili ezisemthethwandaba, zonke akazingangeni. But kade singadilile election yona leyo, kade sidila the issue that is still pending, issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakhasukwena. But not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukhasukwena, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyi ile ndlela yaku-affecta abanye abantu abangahlali khonapho. Lami nginje ku-constituency yami ngiyayithatha isikhathi ngabuyelanga. Esibili is still pending transmission of ama-results. I-ZAC iya-transmitter ama-results ngendlela that is not consistent to i-electoral act. But they made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report. Ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Ngoba ku-2013 no-2018 bachile ukuthi abazange bakubambe ngendlela yona leyo.